Siyabonga Gibbs Dube. Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Okusendabeni zethu ke lamhlanje. Kambe umumo welizwe usufuna ukubuyela kulo oka 2008 na. Tiyani indlebe.
Akula balandeli bethu abangabuya bezesabi besitshayelane kambe ishuwa thina sithokozelela ukuthi inkokheli yethu babutwangila uyabuya namuhla ezekhuluma nathi.
Umlimi weSlovela uthi uza kusa uhulumende emthethwandaba phezu kodaba lokubandlululwa kwezokwabiwa kwenhlanyelo yomumbu.
Ngakuyi ukuthi mhlawumbe umuntu ahamba ezigqokele izigqoko zesiki kumbe ekhuluma kubi ngomongameli welizwe kangangazake akhangelele ukubana abasekela iZANU-PF kumbe abasekela umongameli welizwe.
Kwezemidlalo sikhangela uDlakela oseluhlasele imidlalo yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Liviki ibimi madlodlongwane kwezombusazwe kubangele ukuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tswangirai aze athi umumo usufuna ukubuyela kusimo somnyaka ka-2008. Lokhu kulandela ukuthunjwa kwentatheli izindaba umnumzana Itai Dzamara oselwela ilungelo loluntu. UDzamara wathunjwa ngabantu abangaziwayo ngomvulo odluleyo kodwa kuze kube lamhlanje elokhu engaziwa ukuthi ungaphi. Kuthi emahofisini ebandla leMDCT kwaqhamuka uDlakela kwatshaywa abantu ngamapholisa. Kobulawayo khona kwahamba ngelifanayo kwatshaywa abasekeli bebandla leMDCT ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi ngamanga la abantu laba ngabasekeli bebandla leMDC asebehlamukele umkhokheli wabo umnumzana Tswangirai abachaye abanye babo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Lawa ngamanga abuhlungu ayenza inhlanzi iphume emanzini yehlalelilanga. Akula balandeli bethu abangabuya bezesabi besitshayelane kambe ishuwa thina sithokozelela ukuthi inkokheli yethu babutwangila uyabuya namuhla ezekhuluma nathi. Bayisabisa bangani bazama ukungcolisa ibandla lethu betshengisa ukuthi ibandla lethu ngelomsindo. Thina kayisibo bantu bomsindo, even emapoliseni ngoba kuthilile amapolisa ngathi thina kasifuni umsindo, sifuna ukuxoxisana lozulu simazise ukuthi simthembisani njalo into zihamba njani. Laba ngabantu abathunyiweyo ukuzadilisa into enhle ekade siyenza.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imbiko yobandlululo ekwabweni kwenhlanyelo phansi kohlelo lukamongameli Mugabe olwe Presidential Inputs Scheme soluke ladala inkulumo esikhathini esedluleyo. Abasekeli bebandla leMDC bathi kabanikwa linhlanyelo. Ngalokho isakhamuzi sesilobela umnumzana Willard Moyo usefuna ukusa lolu daba emthethwandaba ukuze lokhu akuthi lubandlululo kuqedwe. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Section yeconstitution yelizwe leZimbabwe lithi lona kakula mvumo to segregate umuntu in terms of in lines of political affiliation or any other affiliations okungabe kuthiyene lemicabango kahulumende. So ke ngase ngigijima ke ngisiya e-court ngibhizi ngilungisa amaphepha angabona by next week indaba zonke zizabe sezi amagqwetha siza kuya ku-meeting bayengibriefa legally ukuthi what is the next step.
So ke lapha udinga ukuthi kwenziweni ngakhonokho?
Engikudingayo mbaba Dube into ezimbili engithanda ukuthi umhlaba wonke ube zayo. Ngidinga ukuthi i-court ichasise ukuthi i-presidential input scheme ingezani uPF yini kumbe ngeyabantu bonke. Number 2 ngidinga ukuthi ngazi ukuthi owafayina efomini yoku distributor ebizweni lami ngoba ifomu yoku distributor ngaphansi kwayibhalwe kwathiwa khona councillor's signature. So kulomuntu wathatha impensela emnyama wabhala W Moyo lapho futhi ngisayine khona as if mina bengikhona kukholwa leyo nhlanyelo. Mina yami signature lanxa ngisayine emabhanga la ngaphi kangifake W Moyo mina signature yami eyi secret eyi security eyaziwa yimi ngedwa ayifakwanga. So ngidinga into lezombili ukuthi court iyechazisa ukuthi kuhamba njani entweni ezinjengalezo. Bese usithi uhlupho lwesithathu into ukuthi court ibelwazi ukuthi umanager GMP wathina imali ebhadaliswa abantu yama-transport ama-$2 kuthiwa bakhiphe $2 ngomuntu ngeyani ngoba i-GMP yona imota yathumela imota free of charge ebhadalwe khona ngale khwekhwe yabuya nenhlanyelo ne-fertilizer kodwa ngapha emakhaya bafuka babhadaliswa ama-$2 which means xa umuntu ebhadala i-$2 ku-10 kgs yenhlanyelo aphinde abhadala i-$2 ku-50 kgs ye-fertilizer imali yonke ifika ku-$1,200 eyaya esikhwameni somuntu wazidlela bona ababazithi bangama-chairperson amahhovisi e-ZANU PF. So izinto ezimbili ezifuna ukuthi i-court izikhangele bese kusithi i-court ibisikhangela njalo ukuthi njengoba nindlala kunje kathe sedonsa kuyalandwa izilimo zitshile abantu kabalalutho kuzabuya uhlelo lukahulumende luzonika abantu ukudla bephinde futhi bona abantu bezana uPF beme phambili bethaya izilogan bethusela abantu besenzela ukuthi badle bona labo kuthiwa ngabe MDC bengadli kathi esingi kobulawayo lapha ngizwa kuthiwa ekhaya kusele sokubhaliswa kuthiwa khona ofuna ukuthi athole ukudla kabuye abhalise kuzana uPF uzathola ukudla abe lesikipa sakhe sibomvu se-MDC ezosisarenda kwenzakele koko komabutho kwenzakala kosihlahla kwenzakala emlalanyathi izinto endinga ukuthi ikhothi izinanzelele ukuthi izame sithenga abantu ngokudla ukuthi bayivotele babe ngamalunga abo.
Leso isakhamuzi sesilobela umnumzana Willard Moyo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le esilobela. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi uGibbs Dube weStudio 7 uphinde waxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe njalo elilunga leZANU PF umnumzana Morris Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe.
Sibona ukuthi isikhathi esiningi elizweni abantu bafuna ukuletha izombusazwe zanu MDC local and okana lalapho ungadinga ikhona kuyabe kufanele kuzisiswe kukhangelisise ukuthi yikuyini okwenzakalayo mhla lokho. Nxa kuyikuthi mhlawumbe umuntu wahamba ezigqokele izigqoko zethi kumbe ekhuluma kubi ngomongameli welizwe kangangazake akhangelele ubana abasekela iZANU PF kumbe abasekela umongameli welizwe bazasithulela kumele uzwisise ukubana yikuyini okwenzakalayo ngalezi sikhathi. Kodwa oqakathekile kumele sikuzwisise ukuthi lolu hlelo olwe-presidential input scheme lusuka kumongameli welizwe ngolokuncedisa imuli ikakhulu labo asebekhulile kanye ke lezintandane esingathi ngama-underprivileged empilweni. Ngakho-ke asilo hlelo lukahulumende lapho esingake zake sikhangelele khona ukuthi umuntu engasola umuntu ukuthi kanti indaba unganikanga lokho yena bekuyisipho nje esingathi i-donation. Ngakho-ke akula malungelo phezu kwakhonokho.
Kodwa lokhu asiko kokuqala ukuthi sikuzwe baba Ngwenya njengoba siyake sizwe endaweni eziningi kuthiwa kwenzakala khonokho. So ke awuboni ukuthi abantu balelungelo ukuthi nxa bebona ukuthi bayancitshwa kumele bekuthole bahambe emthethwandaba akunjalo baba?
Ye asento yokuqala ukubana lokho sikuzwe ukulethwa kwezombusazwe ezintweni zonke ezijajene. Ngakho-ke kumele sizwisisane ukubana labo abantu kumele bakuzwisise. Kwesinye isikhathi siyathola ukuthi umuntu usekela elakhe ibandla kodwa uza lapho kule nhlelo zelinye ibandla kade ufuna ukuyadingani khona ngapho. Nxa uzinhlelo zebandla nenhlelo zebandla nxa uzinhlelo zikahulumende hatshi ulelungelo sibili elokukhalaza usebenzisa-ke indlela eziqondileyo indlela ezilungileyo. Nxa uzinhlelo zikahulumende hayi ahamba emapoliseni ngoba uhulumende ngomuntu wonke ungakhathalekile ubana ngoweliphi ungowelusekela liphi wena ibandla lombusazwe.
Lo ke ngumnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami owenu osithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Thamani Moyo, umgcini sihlalo wogacha olubona ngamalungelo abesifazana. Ukucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai kobulawayo. Sixoxa ngomkhosi wokunanza ilanga lamalungelo abesifazana ele International Women's Day. Bona abebe unanza lamuhla. Ngaphambilini kwalo umkhosi siqale ngokubuza unkosikazi Moyo ukuthi kungani bekhona benanza ilanga leli lamuhla. Siyakwamukela ukuhlelo unkosikazi Moyo.
Okwenze ukuthi silinanze kuleli viki lona selidlulile ukuthi sasilungiselele ukuthi kufanele silicelebrate last week mhla ka-8 then kwasehlula ngenxa yokuthi inkokheli zethetha sizingosile zaziseharare kwakule rali eharare. So yikho sasesiplani ukuthi siliyenze nge-Saturday mhla ka-14 sizokhuthaza omama ukuthi njengabomama kufanele ukuthi lathi sirecognize singomama sihloniphe sifundisana lamalungelo ethu ngoba sinanzelela ukuthi omama abaningi amalungelo abo abawazi.
Bekulilanga lokuthi linanze khonokho njengamalunga e-MDC kuphela kumbe wonke owesifazana?
Sinxuse wonke umuntu wesifazana ngoba lokhu akuqondananga lathi thina abe-MDC kuphela. Udubo esilalo eZimbabwe luqondane lomuntu wonke ongumama. Yikho-ke simemezele sathi lanxa sikuyenze si-under i-MDC kodwa-ke sicela wonke umuntu ongumama, akukhethelekile ukuthi uvela kuliphi ibala. Siyabe sifuna omama bazohlangana ndawonye, sixoxeni sindawonye. Sizabe sikhuluma ngendubo esihlangana lazo singomama ngoba ungakhangela kathesi omama nxa bebeletha bayafa ngenxa yokuthi akula madokotela, akula mithi. Njalo omama bayabelethela kuma-ambulensi ngenxa yokuthi i-ambulensi ungayibiza iyathatha 2 hours ukuze izofika ngenxa yokuthi ama-ambulensi wona ngokwawo avele ayashota malutshwane. Njalo sikhulume langendaba zama-projects ukuthi singomama kumele ukuthi sibe lama-projects esiwayenzayo singakhangeleli izimali esiyabe siziphiwa ngobaba. Kufanele ukuthi lathi thina omama sibe lokwethu esikwenzayo njengabomama okusincedisayo.
Ngobani abanye njalo elixhasana labo?
Sinxuse amanye ama-organizations, le organization ehoza sinxusile, sile organization ye-ZCTU sinxusile, organization e-Wild layo sinxusile ukubana labo babe khona. Lama-churches sibanxusile abama-churches labo ukuthi babuye sizoxoxisana sindawonye.
Abantu bona bakhanya bayakuqakathekisa lokhu yini ukuthi kulelanga labomama?
Abantu bakhanya bayakuthakazelela kakhulu ukuthi kulelanga labomama. Njalo mina njengomama okhangele ngezabomama bengikhangelela ukuthi sengisikwe sigcwale ukuthi lanxa siyabe sehlulekile kungangcono sibe labomama noma bangu-4,000.
Konke likuzuze ngaphi okokuthi libithwalele umkhosi, imali lakho konke?
Imali sincediswe yiphathi yethu ye-MDC. Njalo singabomama bakobulawayo province lathi besingena ezikhwameni zethu ukubana sincedise ukuze into yethu le iphumelele.
Ugatsha lwenu oluphathelane labesifazane luncedisa njani ibandla labesifazane?
Omunye umuntu uyabe engakwazi ukuthi kanti ngingahlukuluzwa kumele ngiye ngaphi, amalungelo akhe uyabe engakwazi. Yikho esikukhangeleyo khona lokhu ukuthi omama babekwazi ukuthi nxa ehlukuluziwe kumele aqonde ngaphi, ayebika ngaphi.
Belikhangelela ukuthi emkhosini wenu umkhokheli webandla lenu umnumzana Morgan Tsvangirai uzabe ekhona.
Uhle wangitshela ukuthi yena sozayenelisa ukuba khona ngenxa yama-commitment asuke abakhona. Njengathi thina siyaku-accepta lokho ngoba siyakwazi ukuthi njengomuntu oyinkokheli uhlala ebhizi ezizwa ngapha langapha.
Kodwa belibona ngani ubukhona bakhe bekuzayenza umehluko yini?
Besibona ngani ubukhona bakhe kungatshintsha izinto eziningi njengoba kathe sikunje kuloku kokozela okukhona besibona ngani angaba khona kungasitshintsha ngoba besizampha la ithuba lokuthi lanxa lililanga labomama besizampha la ithuba ukuthi laye ake axoxeye nabantu.
Kulungile, sibongile ukuxoxa lani nkosikazi Moyo.
Okay, ngiyabonga.
Lowo nkosikazi Thamani Moyo, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kucelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Thiyani indlebe ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha olivalelisayo. Yimi owenu osithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Okwezemidlalo ke lamhlanje sixoxa ke ngodaba lokubana sokulodlakela osolubhahile kakhulu enguqwini lapha. Siyabona ke ukubana amaqembu afana le Highlanders ebidlala yena le Capes United kuqhamuke udlakela kuthi eHarare lakho obekudlala khona iCapes United le Dynamos kwaqhamuka njalo udlakela. Kodwa sokwakuqala lokhu ngoba udlakela selujayele ukuba khona enguqwini leminyakeni edluleyo kuke kwaba lodlakela. Lamhlanje ke sixoxa lo mkhokheli lesikhulumeli senhlanganiso yezifa umnumzana Xolani Gwesela ukuthi sizwe ukuba nabo nabaluphatha njani udaba lodlakela.
Indaba leyo yobudlangudlangu indaba esiphambanisekile lapha ezifa. Thina njengenkundla enkulu ekhangeleyo zenkundla zebhola siyabasola kakhulu la bantu abathanda ubudlangudlangu, la bantu abathanda ukutshaya abantu, abantu abathanda ukuthethisa abantu. Siyecela ukuthi uZulu wonke abambane lezifa ukuthi abantu bonke laba bafuna ukuphambanisa ubudlangudlangu babotshwe ngamapholisa, bakhanyise emthethwandaba. Sabaxosha futhi le ma-grounding yethu. Asifuni ukuthi abantu baphambanise inkundla yebhola. Umdlalo webhola ngumdlalo omkhulu kakhulu, umdlalo othakazelelwa nguZulu. Siyabathethisa kakhulu laba abantu abaphambanise umdlalo webhola.
Kukhona yini amanyathelo eliwathethe kumbe izijeziso elizazithatha?
Ye, ngikhuluma nginje so esithi yona i-disciplinary committee yethu, umthetho wandaba webhola. Babhizi nje bakhangela udaba lalo lobudlangudlangu. Abantu bonke ngaba ngwe-Dynamos, bangaba ngabe-Capes, bangaba ngabe-Highlanders, abantu bonke abatholakale ukuthi yibo abenze ubudlwangudlwangu enkundleni sizabajezisa okugcweleyo.
Lo ke yisikhulumeli senhlanganiso yezenguqu izifa uXolani Gwesela ebesixoxa la ecingweni eseHarare. Ngomashigubhu isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kambe umumo welizwe usufuna ukubuyela kulo oka-2008 na? Silugqiba ke lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilani.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.